Akumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamonikhuni laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo bafuqa kakhulu besebenza lo mongameli uTrump ukuthi baze bayehlasela mhla ka6 kuzibandlela ngo-2021. Sikubonile kusenzeka lokho babonakala baphuma emapikitsheni ngakho ukubabophisa lokhu kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulabo abanye babasekelayo kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokhu okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabantu idemokhrasi.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo?
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki lalabo abakholelwa bengokwesekungxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokho ezazikho khona. IMelika yayilabantu abanengi esenta lokho kuthiwa yi-ideological center. Yayilabantu abanengi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelelana labanye. Uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye babambisane bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo usengabona ukuhlaselwa kwepharlamente kanengi kusehla kusiya kuma-states kuze kuyefika khona le kuma-county.
Amaqembu alobandlululo la siwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika baningi kakhulu amaqembu akhona saba maningi kakhulu ahlomileyo okunye okumangalisayo uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe kanti ngabantu abazimeleyo. Ungahlanganisa ke inkolelo lezi zabantu abalobandlululo besokusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika. Uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika uhlanganise kwethusela kuba nengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholelwe ezintweni lezi ezingaqondanga kodwa babuya babe lezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho ivimbe labantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akulamba umuntu ofana abe lelungelo lokubulala abantu lokubandlulula abantu kuthiwe lilungelo lakho nxa engafuni abanye ngabafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.